So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandano Kawande ubesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa intengo yokudla lempahla etshiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ngokuthi umumo mubi ezindlini.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar.
Ibandla leZANU-PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South, kodwa abanye bathi nga amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana kwakuza kuba ngcono.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMuhadi. Ngakho-ke ngalelo bazifica benomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi iZANU iwine loba ngaziphi indlela.
Amalunga ebandla le-CCC athi alokhe kholwa ukuthi umanyano weSADC uzangenela kucutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga.
Ngoba kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga, besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokwephathekezayo bazazama ukuthi bashathele lapho abasuke khona. Kodwa hhayi, isitimela sesisukile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa intengo yokudla lempahla etshiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ngokuthi umumo mubi kakhulu ezindlini. Bekusasatshelwa ukuthi ngemva kokhetho intengo izakhwela mahlayana ngoba abatshali bemali bethikaza ukuphathisa ilizwe ngenxa yompumela yokhetho ephikiswa libandla le-CCC kulandela imbiko ye-SADC lezinye inhlanganiso ezithi zafakaza ukungaqhutshwa kuhle kokhetho. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele iStudio 7 ukuthi ngokuya kwesikhathi umumo uza kuba lukhuni ngoba akula mafekitali avulwayo ukulungisa ukudla lenye impahla.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar. So kungaqhubeka khonokho kuzatsho ukuthi intengo izaqala ukukhwela ngamalanga alandelayo. So kumele sibili i-rate elikhona khathesi liqhubeke linjalo ukuze intengo ibe stable, ihlale stable always kachana.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani iminyaka emihlanu le elandelayo phansi kukahulumende yenalo singabona umnotho welizwe uthuthuka na njengokuthembisa kwabo ngesikhathi sokhetho?
Nxa sikhangele, kumele simelele ukuze sibe kwazi ukuthi uhulumende ufuna ukuthi athathe i-economy esiya ngapha, ngoba khathesi i-cabinet isile 1 week asikaqala ukubona ama-announcements amakhulu kakhulu. Ngathi mina kungaba lokusebenzelana phakathi ukahulumende le-business lezisebenzi, i-economy ingathuthuka sibili. Kodwa kungaba le lokungasebenzelani, kungaba lokudonselana ikakhulu okukahulumende lezisebenzi kuzaba nzima sibili, ngoba izisebenzi zizaqhubeka zikhala ukuthi imali abayitholayo inlutshwana. So kumele uhulumende ahlale phansi labosomabhizimusi lezisebenzi babonisa nesibili ukuthi uze i-economy ithuthuke ukuze sibe lamanye ama factory angavulwa lenye industry engavulwa singenza njani so ukuzamele kube lokukhulumisana okukhulu njalo ukuzamele ukusibe lamanye ama policy pronouncements avikela especially isebenzi ukuze zingabi ngabayanga.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla lezana PF lanqoba kukhetho lusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South kodwa abanye bathi ngabe amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana babezathola izihlalo ezithexaxa. Phakathi kwezigaba ezilithumi lambili ibandla lezana PF lathola ezisichiya kalombili 8 kuthi LSCC lathola ezine. Kwezinye izigaba ibandla le-CCC khona le eMathebeleland South lanqotshwa ngamavoti amalutshwana kakhulu. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMohati. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi izano iwine loba ngaziphi indlela. Kanti-ke la i-opposition iyayincedisa izano ukuthi iwine ngoba ungabona ama-candidates afakwa izano. Izano ifaka abantu abalomkantsho, ifaka abantu sibili abalesisindo ukuthi la ku-community ngabantu abazakalayo. Abantu abaziwayo ukuthi kabadingi imisebenzi ngokuya ephalamende, abadingi imisebenzi ngokuya kukhansili. So kunengi okuyizinto okuyikhona okuyimbangela njalo uzakhumbula ukuthi ku-opposition khonapha nxa sokufika ezigabeni zokuthi sokuyiwavotwe. Isikhathi esiningi into eyenzakalayo yukuthi ama-candidates ama-political parties uyafica iparty ifaka ihodwa ifaka ama-candidates amabili, iparty ifaka ama-candidates amathathu. So yikho kumele ukuthi abantu bekwenqabele lokhu ngezinye zezinto ezinikizana u-P F amandla okuthi ithola ama-constituents onala ewatholayo ematimatsawuli.
Phandle kwalokhu esihlala sikuza ukuthi abantu babambane, siyabona ungani lokhu kwehlula, kuyini okunye okungenziwa?
Into ekhona vuka Gandhi ukuthi kumele ukuthi ke sidingisise imbangela yokuthi kanti okwenza sehluleke ukubambana kuyini. Into esegcekeni esesiyazi ukuthi siyathi kunje sihlale phansi sivumelane singabantu besigabeni ukuthi hayi bafowethu nxa kuyiwavotwa kasingeneni sonke siyesebenza ngaphansi kwezaphu ngoba yilo ibandla elimele abantu bakithi ikakhulu njengoba sonke sisazi. Uyefica omunye umuntu sehuga abantu sewahugela kwakho okunye okuyinto ebutshela ukuthi hayi bantu wozani ngapha izaphu kayimelanga abantu, izaphu kayisimeli ngalokhu, izaphu kayisimeli ngalokhuyana. Uzibuza ukuthi kanti nxa kuwukuthi yikho khonokho elikufunayo why lingahambi liyejoyina enye i-political party evele emele khonokho elikhuluma ngakho. Ngabantu bona bababe isiningi labo ngabantu abasebenzela izano, ngabantu abasebenzela i-system, ngabantu abangafuniyo ukuthi iMathebeleland ibambane. Silabo baningi bayakwenza basakwenza kodwa-ke kumele ukuthi-ke abantu bonaba singababazi, kumele ukuthi siba-expose, kumele abantu bebebazi ngoba umuntu wonke ophikisana le mzamo yeMathebeleland ukuthi sibambane sibe imbumba ngaphansi kwezaphu ibandleli lodwa sihambeni sibeni ngamafela ndawonye wobakwazi ukuthi lowo muntu ngumuntu ozidingela into yakhe kume ngumuntu ovele othunyiweyo abazosebenza eMathebeleland ukuthi iMathebeleland ingafi yabambane. So singaba lamandla lamasu lamaqinga gandi okuthi abantu bonabo sibabone impilo yethu izakuba lula ngoba ingoma okumele ukuthi siyihlabele njengabantu eMathebeleland yokuthi ukuthi izaphu ingafaki i-presidential candidate. Ingoma kumele ukuthi ibe iliyane ethi yona kukhansila votele izaphu, ku-member of parliament votele izaphu, ku-president zicabangele. Kodwa-ke layo izaphu kumele ukuthi inike abantu amasayini ukuthi hayi lingavotela ngaphi. Kodwa kukhansila, ku-member of parliament, ngoba yibo phela abantu laba abamqoka. Lamhlanje kunje siyakhala ngesigesi esenzakala esithole khona. Lubala kuthiwa abantu sahlabela ngomanye, sathi thina ukansila voteli zapu, ku member of parliament voteli zapu, ku president hambe zicabangela ibhokisi. Lamhlanje ngasikhuluma ingoma, sihlabela ingoma ehlukileyo. Ngasikhuluma lamhlanje into ehlukileyo kanti ngoba ngabe kuthiwa sifake ekansila pha ama city fathers. Hathi ukufaka ngolumpeni nje ngokungalodingela imsebenzi, ufaka abantu ababuye esigabeni lapha bebuya bezothethisa abantu, bezodelela abantu, bezoyisa abantu. Abantu abathunyiweyo lapho ukuthi bezokwenza imsebenzi yobunke, bezama ukuthi benzele ikansil yethu phansi.
Hello ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwelebilitani. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi alokhe ekholwa ukuthi umanyano weSADC uzangenela kuqutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla lezanu PF lesithi selidume ledlula njalo seliqalisile ukubusa okweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuqutshwe olunye njalo ukhetho njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njalo usandakhethwa ukuba ngusenetha waleso sigaba endawonye lo mnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa osekuzana uPF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu sikubone kusenzakala kusukela ngesikhathi kubonywa uMDC kuze kuzofika lakhathesi, hayi nje ngoba kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokho nje bezayo bazazama ukuthi bathathele lapha abasuke khona. Kodwa hayi, isitimela sesisukile, abantu beZimbabwe bakhulumile. Ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiya kukhetho oluzalandela. Ukhetho olutsha olukhona olukhulunywa ngabanye luzakuba khona ngomnyaka ka-2020 hatshi kungakafiki leso sikhathi. Njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe-opposition ikugqubulana kwembuzi zasibayasinye kodwa iqiniso bayalazi ukuthi ayike abaphumelelanga njengoba liwabona bekhona apha njengoba uSolani Moyo bengamasenator bevumile ukuthi ukhetho lwahamba kuhle. U-Vision 2030 useqalisile uhulumende kababumbungagwa ngathi ngamafitshane usekhangelele ukuthi asebenze gadalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper middle income economy ngomnyaka ka-2030. Ngimpe umfowethu Thuba Sisaqala.
Ngimanga lokuthi kathi yena njengoba la izolo beku-opposition namhlanje sekhuluma ukuthi abe-opposition siya kuphi yena. Okwakuqala ukhetho lube khona akulongaziyo ukuthi ukhetho lolo kade sikilo kade kulukhetho olungakhulekanga kakhulu. Kuba khona kwethu okuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu beZimbabwe yibo abavotayo kusalungiswa indaba yerigidingi. Izina bezalo PF bakhuluma iqiniso ukuthi hayi okwenzakeleyo akaze kwenzakale. Okwamanje yiko sithi imbuzi idle ikhanka esesikunanzelela ukuthi sisalindile ukuba nomhlaba ulungiseke. Ngibe sengikhuluma indaba yokuya ekhoti njengoba nayithilwe ukuthi ekhoti kasihambanga ngoba singabakhalazi. Sahamba njani ekhoti? Ikhoti ingeza no-PF.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube uyacaca lapha umnumzana Moyo ukuthi hayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli.
Into ze-opposition zilokutsotsi abantu batshaya inja befihle umphini azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo. Uyakhuluma khonapho babusolani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle. Akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo bacatsha ngumunwe nje ngoba lulimi okuvele kumele balukhiphe. Nxa belawo indaba bengayanga lawo ecourt bafike babeke phela ubufakazi phambukamantshi ukuthi nampo ubufakazi ama-numbers ama-V11 athi onqobileyo ngulowo opposition vele
uhlupho lokuthi ama polling agents nyaka yonke bayadinga inkalakatha zezimali zama polling agents bazidlele. Ngizangaphuma ku MDC umongameli wakhona ehlale sithi imali leyo kuya e political funding ngabuya sabhadala ama polling agents kodwa akabhadalwa. Ngikhuluma ngisenze nje abe CCC ama polling agents angilaleleyo akwazi ukuthi abhadalwa kodwa leyo mali ibandla labo lawaphiwa. So ngabantu abangelayo i commitment yokuthi bangayinika lelo bandla ama V11 uDokotela Nevas Mumba sebemenza isadaki yena yedwa le report yakhe okuthiwa yi preliminary report engakabi yi report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngesadaki. Umngane wabo ngumngane wabo Chamisa yena lo ukhokheli sisi ngumngane wabo abafana laba be DA kwele South Africa ngumngane wama American. So umuntu okuthiwa yi observer uyabe elande ukuzokhangela ayabe engalandanga ukuzokuthi ukhetho belukhululekile kumbe belungakakhululeki. Lokho kwenziwa yisadaki isihlangene khona izahlala phansi isadaki itroika iqede lapho ithathe leyo report ibe siyisa kusadaki summit okuyinto ezakwenzakala ngomnyaka ozayo. So akulanto nje yesadaki ekhulunywayo lapha kuba kunje emnyama uvika ngomunwe iqiniso lasi
elakho elokucinda mnumzana mama
sikhendile enenjalo le confidence sinayo ukuthi ukhetho kumele luqale phansi kulungisa indaba zezeki kulungiswe indaba yevoters roll kunxa isadaki bekhuluma ukuthi zeku ayibambanga ukhetho kahle azange ithizana ayibambanga ukhetho kahle but abezano bavuka ngolaka bebona ukuthi bathi ungatshaya umntwana utshaya unina siyabuyela bheke ku-election ngoba nabantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona urhulumente wezanupf wayehluleka and uyehluleka ngeke sime another 5 years sijontele ukhetho sakhangela nje njengezimvu ezingelamnikazi.
Lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South njalo osandakhethwa ukuba ngusenator waleso sigaba obexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa usekubandla le-ZANU PF bexoxa ke lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka engamachumi amabili lanye uBrooke Brack Jackson omhlophe nguye okhethwe izolo ukumela eleZimbabwe emdlalweni kanobuhle womhlaba iMiss Universe. UJackson uthole imvuzo embalwa egoqela imali engamadola angamakhulu alichumi US$10,000 evele kunkampani ethiwa Style by Mini ekankosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMini Yothabo Baloyi Chiwenga. UJackson uza kuyamela eleZimbabwe embuthanweni ozenzelwa kwele El Salvador ngenyanga kaLwezi. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wacunulwa luluhlu lwabaphathintambo iCabinet olwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli phephandaba lithi likhulume labasebenzela uChiwenga abathi ucunulwe ukuthi iningi labamsekelayo kabaphiwanga izikhundla kodwa Mnangagwa wazipha izihlobo labangani bakhe. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi kulabantu abane abanakekelwa ukuthi bagalule bafa eCaribbean Dam ngomgqibelo. Kubikwa abantu laba bebesesikepeni besuka eNyawodza besiya eWafa Wafa Camp isikepe sizesigenquke. Uma manje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, lija njani ngapho studio 7 asiyalizwa abadala yasizama kodwa endlandu ukutsho mina ukuthi baningi kakhulu abantu abavotela uChamisa 1 million and something aso abantu abalutshwani lawo njalo futhi abavotela yena umnaka kwa baningi kakhulu 2.3 so ngezinye indlela ukukhona thina sadliwa sivotela i-3PC kodwa sidliwe abazame laba abakhokheli be-3PC ukukhankasa kakhulu izine emaphandleni lapha kungavele kabafiki balele esikhiweni khona le mgwaqweni etshelelayo abafuni ukubuya ngapha kithi emakhaya yikho sidliwa bangakhali ngokuthi barojiwe kanti bazahlala bengabarojiwe eminyaka yonke njani sidliwe
umthwakazi omnyama ondlela zimhlophe asibingelele ukhetho selifikile lwadlula yebo njengokujwayelekileni nokuphevele kulindelekile kusele kukhala ngapha kithi ukukhala emadepheleleni ukukhala kwamthwakazi sasivele sazi wonke umuntu wayazi vele ukuthi kuzokukhala owayeyikhohlisa nje ethi kuzolunga wayevele eyikhohlisa nje ethanda ukuzikhohlisa wonke umuntu wayazi ukuthi vele bazowina bona labo mnanganga labo bawinile vele akusekho futhi kuyakube kwenzeke ngikhala kakhulu ke nakho kungikhalisayo ukuthi thina emathebelelendi kwamthwakazi amadoda awasekho amadoda akhona ngavula imlomo ekhala kuphela athatha izandla enze umsebenzi akhulule isizwe sawo akhulule abantu abawo aphela kwaphela ngamaqhawe akithi uNkulunkulu wamnyawa khumbula
yeye Studio 7 sabonani basakazi kanye labalaleli bakhona ye uyabona leya lento eyenzakala koBulawayo iBulawayo isihambile uyabona into okuthiwa iBulawayo isihambile amashona seyithumbile straight ngokuthi bantu bakithi imali tshelwa especially nabantu besiNdebele imali tshelwa ukuthi akelekele ukuyilandela amashona emuva fundani lani ngelikhokhela amashona uyabona ngibuye ekhaya bengisekhaya impela ngithola izikolo zakithi ezinengama-headmaster ngamashona ama-nursing ngamashona amapolisa ngamashona uyabona ngoba nje uChamisa edlile umnankagu kobulawayo la kuphe ezindawo ujabule uyafayina lapho khona ukuthi amaNdebele sesiwangena manje siyaqala ukwafinyeza manje amaNdebele siyagavuna ezindaweni zabo ngiqinisile mpela Studio 7 ngiyalitshela futhi lani bantu bakithi umqondisi wayeqinisile mpela ukuthi asenzeni ezinye izinto asibhekeni iphathi kamqondisi ke sizimele njengamazulu uyabona into amazulu enjani kule FIP leyanika butho lezi ushengwe othunde bakwazi ukumela usiko lwakibo kodwa thina amaNdebele asisakwazi next ngendaba zokuthi sifuna ukulandela into eshona into emayingelashona siyibone into ephilayo uyabona into ezifana so asifundeni ukuthi lathi sibele party yethu yamaNdebele uyabona le nto eyenziwa ama-supporters ayilindazi yangithosa kakhulu iyangijabulisa kakhulu ngelilanga uma singabambana siyenzelani into izinto zingenzeka
uyabona le nto efezi leyi isibonise ukuvota 2000 yokudlala ingqondo zabantu since 2000 fika MTC qala uvotwa kudlala ngabantu nje ilizwe liphethwe isigebenga ilizwe liphethwe imigulukudu yamakhehla lezizalukwazi ezingenangqondo ma uzabona abantu becreata into okuthiwa yifezi i-organization ehambe ifosa abantu abahlabalaziyo abahlupheka ekhaya labo bantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe behlupheka ukuthi khona kuthiwa khona vota lapha ngenkani funa ukuthi khona sifone ukuthi uvotele bani abantu balambile baphethwe imidlalo emakhaya kuthiwa bathatha izithupha zabo bavotiswa ngenkani intando yabantu ayikho ezimbabwe and abantu bahluye ukuhlukumezeka kubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu 5 years yonke ehlupheka kuthi ngelangakufake ukuthi akhethe upresident omutsha ozathatha ilizwe alifake endaweni e-right kodwa umuntu abanjwe ngenkani ukuthi avotele umuntu ngamfuniyo oshuphileyo elizweni sisi 1980 bebulala abantu begugula unda kuze kube manje kulokhu okukhutshwa kuthiwa uvotele izigebenga ayikodwa-ke asazi kuzamele ukuthi abantu babone indlela ngoba ngake sisaqhubeka kuthiwa abantu bavota ukuthi kungahloniphani lokhu votwa kuwantebojwa izigebenga kuzamele abantu babone indlela ukuthi khona bayenza njani ukuthi abantu bakhululeke elizweni leni ngoba ilizwe lelasolelezanupiefule ilizwe leli ngelamazimba abantu wonke fanele kwenziwa intando yabantu nokuthi intando yomuntu oyi-1 labantu babakhe ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa iphumu lamajukuzi
Studio 7 njenjani right now siyaphila le nto ekhulunywa ngumalaki lo ukhuluma into engekhoyo nje lakancane asoze tukhona khona nqa abantu behlukunyezwa kufuze ukuthi behambe be emapholiseni amapholisa khona kuyiwahlukumeza abantu izalo ngincedisanga nabantu vele sigcwele emazweni ngathethi khona lapha sizama ukuphandela abantu abethu izimoli zethu sisebenza nzima sifike siyakha izindlu khona ngale emakhaya imali esizithethe emazweni besibhadalisa imithelo ngaphezu kwamandla abasibhadalisi i-RTGS yabo le imali engasebenziyo bafuna amayuth abefuna amarandi kukhuluma amanga nje into engekhoyona lowo muntu angazi ukuthi kathi basuka bethabeleni kuzano uma sebengene kuzano yini ebathabisa kangaka benza beze bekhuluma amanga
sibingelele enkundleni ethi tshona njani basakazi hayi siyayizwa indoda le okuthiwa uWitness Dube iwumana oWitness Dube laba ngomandawo ngabantu abahamba bedinga lapho abangathola khona amagqatha uyamuzwa nje umuntu wakhona lebe khuluma nje ukuthi uyaziwumanela nje ayikho into oyikhulumayo kodwa kukhona ukuthi Witness Dube izalo ingeke ithuthukise ilizwe noma sokutheni umlomo wachapha ufula ugcwele abantu baseZimbabwe basazohlupheka okwedlula lokhu abaphakathi kwakho wena yebo uzawugcwalisa isisu sakho ngoba yikho okukhulumelayo kodwa iqiniso izano ingeke ibuye futhi iguqule umnotho waseZimbabwe labona labo i-opposition owabaleka kiyo usuzibona wena njengomuntu usekhenani elong ungasebenzi labo ilizwe alisoze lithuthuke Witness Dube akungeke kwenzeke lokho into okufanele ube yazi leyo ukuthi khona labantu bakho Witness Dube uzabakhila ngoba khuluko ukudlayo ngelanga uzaphela inkukhu lezo zidlaya ama-chicken ini lawa kuzafika ngelinilanga ukuthi anjani akuqumbisa ugijima uye esibhedlela ufika uswele umuthi iparasiti bebe sebekugibeza kumbuza kuye eChina la uyelatshwa khona mhlawumbe yinto ekhulumelayo kodwa ilizwe lingeke lithuthuke.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ukutholakala elecala ukwenziwe indodana kamongameli Joe Biden uHunter sokuphe ithemba ababe abebandla lama-Republicans abathi umongameli Biden ulecala lokusebenzisa isikhundla sakhe ukwenqabela ukubotshwa kwendodana yakhe. UHunter wephula umthetho ngokuqamba amanga ukuthi kasebenzisi izidakamizwa lapho efuna ukuthenga isibhamu. Umthetho uthi umuntu osebenzisa izidakamizwa akumelanga athengiselwe isibhamu kodwa uHunter wasithenga. UHunter wetheswa amanye njalo amacala ambalwa okusebenzela amazwe aphetheya engabhadali imithelo. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini saqala ngumbuza ukuthi ulubona njani udaba lolu.
Yebo kunjalo owathesi akula evidence esithuthile efaka uPresident Biden ukuthi esasengu-VP kusukela mhlawumbe ngithi ku-2009 ukuthi wayekhanya yena e-involved ngalawa macala i-corruption abakhanya bethu umntanakhe waye eyenza. Ngombono wami mbona ngani nje ama-Republican njengoba ngitshilo phambilini i-political season ekhona u-2024 yeza ama-Republican adinga into yokukhampena ngayo so bazazama ukuthi befake uBiden udaka as much as they can ukuthi bethi hayi u-corrupt kodwa ngombono wami mbona ngani nje bona iba bazilethela ukukhulu uma singananzelela ibona i-presidential candidate yabo ekhanya iwe ngaphumelela Donald Trump yena unguyela ama-corruption scandal adlula lapho. So bona bafuna ukuthi bengani bathi hayi u-Trump lo Biden bayafanana entweni ze-corruption lokunye lokunye. Yikho engubonayo njalo u-Speaker of the House I think under pressure from ama-hardliners ama-Republican. Uyakhanya ukuthi u-Speaker mhlawumbe uyabona i-evidence kayikho njalo lama-Republican ayabona ukuthi akula evidence ekhona kodwa ama-hardliners abe-conspiracy theory bafuna ukuphusha loba kunjalo.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-New York ngapha kwele Melika.
Yo, Stalin on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamanja, but I'm cashing and jungle bobo. But look, buzzers, I'm a king, but still a young. What's in the mina, what's in the bogot? What's in the mina, but what's on my tongue? Shish, they give me shallow. I don't know the pilling, I'll go put on pots and go about pots on and you'll get a cock. No, no, the leaders, the people, the covers, the pull a cock, the pull up a tongue. I still get lingos, the pulling and beds. I got strong at your zone as well and beds. I should sell in pep. No, no, the pilling as well as pep. Look, I'm standing to the bone on daba. As well as the cutting up. Double balls, the level is high. I'm gonna lose my partner along bamba. Every time I get spits, I tell my lesson. And I got the hustle, the master, the passion. And brother, it's tossing and tossing. That's what I'm rapping. You got this, it's like the bantuin. You got a balloon. Fungo, my mama, move. Hanya batus, the belly batus. Hey, when I step in the boot, oh my god, you're from across. I'm not the kind that you want to cross. When I go back, I'm a predator. I trap me, I bury and force to carry across. I'll divide you into two like Moses. I'm a ruthless goddess.
Awakhiwe esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. UZulu isikhathi njengoba ngitshilo asavume lokuthi siliphe nje zona lezo indaba ebezikhona. Hayi, igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu-half past seven.